Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kamdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
ntabuka le enkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye nendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze afropop ezinye zikhuluma ngothando ezinye zikhuluma ngokuphila general
kade kula ku Stanley okwamanje sephekele elinye idlalathe elitsha
so ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020 esibili ngayikhipha ngo-2021 leya manje ekhuluma ngothando la ngokuphila kwabantu la ngamasiko akithi akomthwakazi ile ngoma ezimnandi ezifanana lale ingoma ethi bangibiza ngomalume inengoma ye-Highlander lezinye lezinye
Umfakamdlulu uke wacinezela amadlalade engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi
kuthe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe gospel kodwa ke manje sengihlanganisa sengithule i-afropop igospel yangkhona iyobe iyi-afropop ama-album lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo ukhona omunye u-engineer ubhese khona ngale South Africa ngowase-South Africa then ukhona uMthabisi Moyo onjhayela i-guitar bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokuningi
nje ucela ukuchazwa emsebenzini yakhe phosela ilizwi ungakahambi mdluli
le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-stunning clothing also ngiyayenza kwama-videos ngiyashuta ama-music videos ama-movie imichado amapikitsha and etc abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi then ku WhatsApp ngitholakala ku 073 453 0800 3075 inamba ya South Africa.
Namhlanje besikwethela lo mfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo Woza Woza Friday mpelasonto endlekini lonke igama lamu ezwe Jesus Banda.